Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathele lithuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Elingali tshona njani izulukandaba ulamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-29 kwenkwezi 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abalelungelo lokuvota abavotile lamhla kwele South Africa kukhetho olubikwa ngabe Commission Electoral Commission of South Africa luqhutshwe kuhle. AbeZimstats bathi intengo yezinto ehlelwe ngedola leMelika ikhuphuke ngesilinganiso sokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5% kulinyanga nxa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye. Idale lejuri ngapha kweleMelika liqale lamuhla ukuhluza ubufakazi kucala eletheswa wayengumongameli uMnumzana Donald Trump elokuvala umlomo ontombazana ophilayo ukuziveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abalelungelo lokuvota abavotile lamuhla kwele South Africa kukhetho lapha iCommission ebona ngokuqutshwa kwalo iElectoral Commission of South Africa kanye labanye abakhulumele Studio 7 abathi luqutshwe ngokuthula. Kodwa kube lokukhonona kwezinye izigaba zelizwe kulandela ukucithwa kwemithina yokuvota. Esigabeni seLimpopo eseSheko, ezinye izizalwane zikhale ngokuma emzileni okwamahola amane. Omunye walabo abakhale ngokuma isikhathi eside emndwendweni lezi ngumnumzana Julius Malema, umkhokheli webandla le-EFF. Yena othi ukucitshwa lokhu kukhanya kwenzwa ngabomu ukwenzela ukuthi kwengezelelwe ilanga lokuvota. Okuningi ngalokhu asikuzweni kudaba esilethulelwa nguSithandekile Mhlanga weStudio 7.
Omunye ohlole ukuqhutshwa kwalolu khetho ezimele ngunkosazana Kethiwe Bebe olwela ilungelo loluntu njalo elilunga lemthwakazi Republic Party.
Ngilapha eWitbank lami eMpumalanga province, hayi bengise polling station since ekuseni from as early as u-half 7 abantu besebecalile ukuza kulokuthula amapholisa yebo akhona ayahamba-hamba nje, they are monitoring iphisi IQ yebo amalayini kule ndwendwe sibili bazwile abantu ngobunengi. Kukhanya nje futhi hayi kuhlelekile ngoba nezitulo lapha ngiyazibona ezipreserved for the elderly, the pregnant, the disabled. Kunama tent lapha engingathi like okungama sheds. Ya kunembona ADA la manje nje amabandla ashiyeneyo labe MK ngiyababona labo banetafula labo lapha. Into eyenzakalayo bathi ba-checker ibizo lakho ku-list. Bonke abayenza same job, whether wena ufuna ukuvotela i-DA uyakhona ukuthi uhambe etafuleni le-MK uma ufika usiza balaphana ba-checker ibizo kuphela. Then stage 2 sungena laphana sebe-verifya i-ID yakho. Susiyangena phakathi sizivotela ke uyi-1. Mina ngibone i-spirit of togetherness. Ngoba amatenti la lamathebulu lawa, they are not campaigning, but they are assisting people. So ngunanzelele khonokho into engekho kithi. Bayavota sibili labamhlophe nyababona bayezile ngobunengi, angazi labe sibabiza amathawutha. So nginanzelele ukuthi obhuti laba ngabantu bokuthi abasebenzi, but ngelanga le-election namuhla bathole ama-peace job lapha bayabancedisa ukuphakha izimoto, abagqoke amabhibha angikhona. EZimbabwe nje isikhathi esiningi mina mbona ingani abantu abathola ama-peace job nxa kuyisikhathi sokhetho, uyibona laba ama-observers. Uyabevele umuntu ele-profession of some sort.
Umhlali weDurban eyinzalo ye-South Africa usichasisela ngendlela avote ngayo.
Ngivotela uZuma ngene ngivote kahle sesibheka imisebenzi esiyicelayo ukuthi sesizoyithola sinethemba lokuthi sizoyithola imisebenzi namanzi shota ngawo sizowathola nomgwaqo nogesi.
Asizweni umbono wengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo ngokungenzakala ngemva kwalolu khetho.
Uma i-ANC ingase ithole ngaphezu kuka-45% uthi izoya ufuna ukubambisana naqembu elincane cathangelwa kakhulu e-IFP, Inkatha Freedom Party, yiwo amaqembu angadlalela ko-5 kusiya phansi. Nayo i-Action SA leka Mashaba noBosa nenye uRise South Africa namaqembu amasha wonke lawo, kodwa ingehla kakhulu ingagcina ibambisana nenye yalawa amanye amathathu engiwashileyo, iDA, umkhonto wesizwe noma i-EFF.
Ngemva kwalolu khetho amalunga edale lephalamende azavotela umholi walo okwande ukuthi avele kulabo abaningi kuleli dale oza kuba ngumongameli welizwe. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, nginguSithandekile Mhlanga.
Uhlangothi olubona ngezamanani olwezimstats luthi intengo yempahla ehlelwe ngedola lakwele Melika ikhuphuke ngesilinganiso sokuthathu lengxenye ekhulwini 3.5% kulinyanga nxa kuqathaniswa lesikhathi esifanayo nyakenye. Kodwa lolugatsha luthi ngemali yeZimbabwe esanda kwethulwa iZimbabwe Gold intengo zehlile ngokwedlule kancane okubili ekhulwini 2.4%. Ingcwethi kwezenotho zithi ukwehla kwentengo ngedola leMelika lokhu kukhomba sobala ukuthi umnotho weZimbabwe usesimeni esibi. Zithi njalo azivumelani lombiko wokuthi intengo zehlile ngemali yeZimbabwe ngoba idola leMelika yilo elisetshenziswa kakhulu elizweni. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Efidlela Ncube, yena ukhokhela njalo inhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association.
Abantu bagxothana lentengo abangayenelisiyo yezinto zonke abazidingayo, abahlangani lemisebenzi, abahlangani lezinto abazenelisayo, bathwele amagabha avuzayo. Balutshwana abantu abavele bethenga zona lezi zinto usuku ngosuku ngoba abaningi vele sebakhohlwa ngazo, bengazenelisi, bengenelisi ukulala bedlile, bengenelisi ukuthi badle lokho abakuthandayo, bafundise abantwana baye ezibhedlela ngendlela efaneleyo.
Nxa ungapha umzekeliso Ncube, izinto ezifana lempuphu, otshukela, osinkwa, izinto ezimqoka empilweni kaZulu zibiza malini?
Kuya ngokuthi kungaphi lapho umuntu abethenga khona, ngokuba intengo yezinto iyahlukana ngezindawo. Kodwa nje nxa sikhuluma ngempuphu, umuntu osedolobheni endaweni lapho kuthiwa kuchiphe khona iyabe yi-$6 elemali phezulu ngamadola eMelika, ithukela lizabe limtshaya i-$3 edlileyo. Kusiya ngokuthi ungaphi, kwezinye indawo kuyadula kakhulu okwedlula lokho. Into eqakathekileyo ukuthi sikwazi ukuthi leyo mali abantu vele kabayiholi kabayizuzi. Ukwandisa kukahulumende ukuxoxa ngentengo engakhangela ukuthi abantu vele bayenelisa lezo zinto yini, balemsebenzi yini, kuyaphazamisa ukucabanga elizweni. Into eqakathekileyo ukuthi sibone ukuthi kule economy esebenzayo abantu balemsebenzi, balemali yokuthenga ngendlela efaneleyo.
Imali yeziki yona isitholakala kuhle yini, ngoba emalangeni adluleyo ibisilela nje ingatholakali ngemfanelo?
Iziki lokho abantu belizwa ngamahongahonga, abaningi vela abakaliboni, labasedolobheni abalaza bakaze balibona, bezwe kukhulunywa ngalo, babone emanyuziphepheni, babone eredweni, bezwe eredweni, babone ku-TV ukuthi kuthiwa kuleziki, kodwa abakahlangani lalo, abakathengi ngalo. Ngakho-ke liseyingxoxo nje ebantwini abaningi. Khona lokhu kuyinkinga kakhulu, ngokuba imali ingabuya ngalindlela kwenza ukuthi abantu balahlekelwe liyithemba kuyo, base becabanga ukuthi kukhona okungalunganga ngaleyo mali, ngokunjalo bangayithembi. Nxa bengasayithembi lahlekelwe amandla, iqinisi ifana lalezi ezidlulileyo. Uhulumende kufanele kulungise khona lokho kungakonakali kakhulu okwedlula lokho, ngokuba ngokuya kwesikhathi kuzabe sekunzima ukuthi kulungiswe. Ingahlala imali ingabonakali, ithenjiswa kodwa ingafika ebantwini.
lo ke ngumnomzana efidlela Ncube umkhokheli wenhlanganiso emela abathengi eNational Consumer Rights Association ubeqoqa lo ntungameli inkomo Studio 7 ekobulawayo. Ezinye izizalwane zeZimbabwe sezifuya imbuzi njengendlela yokuziphilisa kanye lokulwisana lendubo ezilethwa ukuguquka komkhathi kakhulu endaweni ezivele zingatholi izulu eliningi kakhulu. Omunye wabalimi laba ngunkosikazi Sifiso Sibanda Akbetorwaka oweplazini leVulembe eFort Erickson esabelweni seMathebeleland South. Unkosikazi Akbetorwaka uxoxa lodabo kaNcube weStudio 7 ngokuqakatheka kokufuya imbuzi ngalesi sikhathi ilizwe likhangelane lodubo lwesomiso.
Imbuzi zadalelwa ukuthi ziphile lapho okungani khona izulu, ngoba lapho kuna khona izulu zi-drought resistant ngokudalwa kwazo. Njalo kodwa lapho okuna khona kakhulu izulu ziyaphanga zijayele indawo, but kuyabe kule ndlela eyabe kufanele ziphathwe ngayo nxa kuyukuthi zitholakala endaweni enakakhulu izulu. So ngesikhiwa sithi zi-adaptable. Yikho kwenza kube lula ukugcina imbuzi ngenxa yokuthi zi-adaptable.
Kubalimi abasendaweni ezivele zingani izulu njalo sekusiba lodubo olukhulu ngenxa yokuthi kulokuguquka komumo womkhathi, lingathini kibo?
Abalimi babafuye imbuzi abasendaweni engani izulu siyabakhuthaza ukuthi bahlanyele izinto, kumbe singathi umuvu kumbe amabele kumbe ingawuthi lapho zingabe zilungile, amahlanga alungile aphiwa imbuzi ngezikhathi zobunzima nxa kuyukuthi eganyela kuphela luthi. Njalo kuhle bakhona ukuthi imbuzi yathi ziyazidlela ogafu izihlahla zelezi ezeganga zilungile kakhulu embuzini.
Yiziphi ezinye izinto eziqakathekileyo elizifundisa abalimi ukuthi babe besebenzisa ngalesi sikhathi kulesomiso?
Ekufundiseni kwethu asikhangeleli kuphela isikhathi sobunzima njengalesi sikuso, kusukela phansi vele, kusukela ekugcineni kwamazinyane. Abafundisi abafundisi ukugcina amazinyane, ngoba amazinyane yiwo esithi profit yethu ekufuyeni imbuzi.
Inyama yembuzi iyathengwa na?
Inyama yembuzi vele yona ayitholakali, zile shortage yenyama yembuzi. Yikho sikhuthaza abantu ukuthi bafuye imbuzi. Kunjenje ungeke wangena edrobheni koBulawayo ungene loba yiphi ibhutshi ufike ukuthi ufuna inyama yembuzi ungeke uyithole. Yikho kusitshengisela ukuthi imbuzi zilokushota okuthize. Njalo abantu bengathi hayi zikhona ziningi eziphaleni, kodwa for abantu abaningi abenelisi ukuthi bayeziphali bayethenga imbuzi yonke ephilayo.
Unkosikazi Sifiso Akbetorwaka ngumlimi eplazini leVulembe eliseFort Rickson obesecingweni lodabo kaNcube weStudio 7 ekhona le eFort Rickson. Usendleleni yokusila umnumzana Abraham Nkomo wasala esebuhlungwini obukhulu ngemva kokuhlinzwa ngodokotela okungaqondanga kwesinye isibhedlela seHaviron kweleBotswana, lapho ayeqotshwe khona ngenxa yokuthi wayengelamaphepha amnikeza imvumo yokuba kulelo lizwe. Intatheli zindaba iStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo seHaviron khona le eBotswana.
Ngemva kokuba umsakazo weStudio 7 usakaze udaba lukaNkomo kwaba losizo olukhulu olwenziwa ngabeZimbabwe abahlala ekhaya abasebenza emazweni athiyeneyo, uNkomo waba lesilonda esibi kulandela ukuhlinzwa kwakhe kubi ngodokotela ePrincess Marina. Wayekhala ngobuhlungu emathunjini. UNkomo wayengela maphepha okuhlala kweleBotswana, wakhitshwa esibhedlela besithi abangeke beqhube bemnika imithi ngenxa yesimo sakhe sokuswela amaphepha. Ophathise kakhulu imuli yakonkomo ngesikhathi somkhuhlane umnumzana Sibusiso Limukani Dube Uto wakhathesi sokungcono kulabantu abaningi abancedela undoda kulandela ukusakazwa kodaba lakhe umsakazo weStudio 7 kodwa uthi noma nje bathola incwadi ofisini yomeli weZimbabwe kweBotswana uthi ayibancedanga kakhulu ngoba esibhedlela belokhu besithi umkomo ngumuntu wangena elizweni ongekho emthethweni
incwadi leyo ikhomba ukuthi aye eZimbabwe hayi ukuthi ancediswe kumbe ini so into nje ukuthi is like itikiti lebhasi nje ukuthi angene ebhasini aye ekhaya yikho sihlangana lapho masifika khona ngale emarina basithingela kuyaliwa nje ngoba somese ukuthi basibophise futhi ngathi ayilina yenzanele ukucabanga but umuntu lo uyagula nyika kwanisa uhamba eZimbabwe enje so sidlala sihlangana lapho amatikiti ethu wonke nje ahlelwe ngebhalo ukuthi illegal immigrant so bhathela liphepha lonelo likhomba yena
Udade wabo kaNkomo uNkosikazi Sibongile Ncube uthi noma nje sokulobubelo uhambo lusaselude ngoba kumele ahlinzwe njalo kulungiswe ithumbu elokhe liphumele phandle.
Asikaphumi ehambweni lolu elikade esikilo lokhe siphakathi kwalo. Ubhuti lokhe salinde u-operation esithiwe emarina ukuthi bem-operate and then belulungise kahle belisele ithumbu. Manje usasebenzisa ibhegi lestomu. Njengamanje nje silinde ukuthi silinde ikholo emarina ukuthi besifonele then ehambe elungiswa. After that asikwazi ukuthi sizama kusiphi stage kumbe kuzaba njani.
Unkomo yena osesenelisa ukusihambela ubonge kakhulu abantu ngokwelula izandla bemncedisa ngosizo lwemali lokunye ngesikhathi sokugula kwakhe.
Ngibonge kakhulu kusukusela ebunzimeni lo kade emphakathini wakwabuza uzofika orages isilonda lesiyana ngathi sesihambe kwaze kwafinyelela ukuthi kuhlangane. So kwamanje ngibonge kakhulu isibani esisincedisileyo kwaze kuzofika orages.
Umeli wenhlanganiso eyomdabu yeSpanish Cultural Society, Mnumzana Colin Dumani Mlalazi, uthi njengenhlanganiso yabantu besintwini bawubona kufanele ukuthi baphathise.
Sayisukumela into le, zangena izimali, sayiphathisa umfana lo, sasiqhatsha umuntu owayemthwala. Amuse sibhedlela amthwale amphendukise endlini ngoba umfana lo simo sakhe sasisibi kokuthi hayi anything could have gone wrong lapha
udaba olufana lo lukaNkomo luvamile emazweni afana leBotswana kanye la kwele South Africa lapho iningi elingela maphepha ukuhlala emazweni lali incijwa usizo lokwelatsha esibhedlela umsekelo womeli weofisi yeZimbabwe kweBotswana umnumzana Witness Ngwenya uthi kulabantu abaningi abakhonona ngendaba lezi njalo bazame ukuziphanyeka kuhulumende weBotswana
basasifatshela abantu ukuthi kungaba njalo uthandi ligijime libuye embassy lingabuya lapha embassy silipheni siliphe at least ngobavuma ukuthi singakwenzela i-temporary travel document. Temporary travel document ana is valid for 6 months so umuntu angavele travel document ana sekuba yindlela yokuthi at least ngumuntu ophilayo oyazakalayo esikhathini esiningi esibhedlela laphana baya bengafuni ukuphonga ukwelapha umuntu vele ongelaphepha ongelayo
noma nje kuvame ukuba lembiko uthe leBotswana leli South Africa alela izalwane zokuza kwelatshwa ngenxa lwamaphepha lokhu kukhuzwa njalo nje izinhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu emhlabeni jikelele ezinye izalwane zeZimbabwe zichapha umngcele ukuyadinga usizo lokwelatshwa emazweni awomakhelwane ngenxa yokusilela kokufana le mithi esibhedlela esisekhaya ngingumqondisi Dube owendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Kwezemelika, idale lejuri liqale lamhlanje ukuhluza ubufakazi kucala eletheswa wayengumongameli umnumzana Donald Trump elokufumbathisa imali engamadola zinkulungwane ezilikhulu lamachumi amathathu $130,000 untombazana uphila ngokuziveza umzimba emphakathini uStormy Daniels. Lokho kulandela ubufakazi obethulwe ngabantu abambalwa abagoqela uStormy ngokwakhe lo wayeligqwetha likamnumzana Donald Trump umnumzana Michael Cohen onguye owanikeza uStormy Daniels imali le labanye. UCohen wavuma ukuthi wasebenzisa imali yakhe ukuze kungaveli ukuthi yayingeyokuvala umlomo kaStormy ukuthi angavezi ukuthi waya ecansini loTrump. Ekuthoniseni umhleli wephephandaba elithiwa The National Enquirer umnumzana David Pecker kwavela ukuba uTrump wayebhadala intatheli zindaba ukuthi zihlambaze ayencintisana labo kukhetho. Idale lejuri elilabantu abalichumi lambili likhangelelwe ukuhluza amacala angamachumi amathathu lane 34 awetheswa uTrump. Isinqumo sikhangelelwe ukuphuma ngasiphi isikhathi. ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo wele Melika umnumzana Tim Muringai.
I-prosecution yacaca sibili ukuthi kwakuhamba njani and ukuthi waye efihla i-information enjengekaStormy Daniels owayehamba la yenza izinto zecansi ngoba sasibona ukuthi ngo-2016 i-race yona le presidential race e-America between yena lo mama u-Hillary Clinton yayi-tough so ukuthi indaba yona le iphume lamanye amacala la esephumile ngesikhathi sona leso nganto wayengazakwanisa ukungena ukuba nguye oba ngupresident weAmerica. So ukufihla yozona lezi ndaba wasebhadala umama yena low imali zona lezi okungekho emthethweni, but ijury ibimele icace ukuthi icala eliyenzwe ngumnumzana Trump yiliphi, ngoba ma ama receipt la ma confirmations akhona yona lawa ayebhadalayo na unumzana Cohen owayenguye igqwetha lakhe, if they were personal notes kwakungela nkinga, but yena wakufaka as a business a transaction. So yona le imfihlo iyo nganto ayimngenisa enkingeni.
Ngokubona kwakho, nqa uTrump engatholakala elecala, usekelo lwakhe lungehla kancane na?
Okwakathesi ukuthi ijury izabona elecala na, hayi lokho sesikumelele sonke, ngoba siyakwazi ukuthi bazanikwa ithuba lokuthi basebenze yona le ndaba namuhla until babuyele either conviction, acquittal or ihang jury. Ihang jury ikhuluma ngokuthi babengakwanisa ukuthi waqila yini i-government or waqamba yini amanga. So kala cala
kungasetshenziswa idale lejury, ubona ngani bekungaba lo mehluko na?
Angiboni nje, ngoba siyakwazi ukuthi in American politics ama-Republicans vele ahlala lama-Republicans, ama-Democrats ahlala lama-Democrats. So khonapho ngama 45% umuntu lo muntu le team yakhe, but kula bantu esibakhuluma njengama-independents, ama-independents angikhona singakhangela igroup yangkhona ngama-suburban women, educated women, labanye nje abangantu abaphakathi who don't have a party that they follow. So khonapho ngama 2-3%. I 2-3% yona le engama independents, they are not democrats, they are not republicans, yiyo abayilwelayo. So kungathiwa kusasekhatshana ukuthi sibe kwazi ukuthi abantu bacabangani.
Lo-ke ngumnumzana Tim Muringai olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Ohio khonapha kwele Melika. Kusigaba sabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe, lamhlanje uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxa lo nkosikazi Phathiwe Ngwenya ongumalayitsha.
Ngumalayitsha ngilayitshe impahla eziyemakhaya kakhulu, bakithi ngicela isupport abangizwayo. Umalayitsha umuntu ongumama eyathengisa lami ukudla khona phela okuchini, kodwa ayikaphakami kahle nje ibhizinisi yami nje. Ngizaposta emagrupini abantu bakithi abasekhaya abakhona de befisa ukungincedisa, hlezi kungasebenza abantu basekhaya. Kungaba kukhulu ngiqhatha abantu basekhaya, especially amantombazane lokuthinda ngapha lase-deep suit.
Singathi ke kulayitsheni lapha-ke ulayitshani?
Abafuna ukulayitsha impahla bangifonela enambeni yami, ngingayibiza bangithola ku 060-994-3567 inamba yami. Ngiphuma every month end, every month end, Bulawayo Plumtree kwaMbediba emakomanguba ngivaya Botswana. Ibhayibhile angithandi, ngivaya Botswana nje. Botswana nje indlela yami engiyisebenzisa.
Kodwa kunjani wencebeka yini?
Ngisapotwa ngabakhona ngapho babuduba asebemazweni abathi sisiphathiwe sicela usithengele ukuthi usihambisele ekhaya. Hayi, bona bayangisapota kakhulu, yibo abangisapota kakhulu ukudlula abalapha. Lapha baningi kakhulu, ziningi kakhulu iimoto, ziningi kakhulu 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 kakhulu. Abantu abalahlekelwa imisebenzi, angicabanga ukuthi abalemali zabo ezathi nje ukuphuma. Umuntu wathenga ibhakhi sithi uzayenza khona lokhu okokulayitsha, ziningi kakhulu impahla. Kungathi laba abasemazweni abangithumayo ayalambalu wangila business intendo kubabu wanga kulu marisizo
na wazi mazwe nba kutuma njani
katika tabantope mazwe ni baba njemba kakula ngazi wai nyabu wanga kuloko futi uya tumela kui maji luguti nkelu nchenye luguti uye khambisele kumzawa ami kumbu khambisele kumama ami kumbu khambisele endaweni enje mina bese ngibiseli lisiti yakhe bese sichajana ngendlela nje esichajane ngayo kuhamba kanjalo nje
ukuchaza njani
ibuya ngokuthi ufuna ukuphathisa ini bazithi nje ufuna ukungiphathisa ngicela unthengele indlu yami iphelile yokwakhe ekhaya ngicela uyonthengela ama ipenda enje ohlobo olunje ngenza khona lokho akulokuzenge ngitshele kumbe sifonelane ngise builders kumbe ngingaphi lapho ngidwele khona ipenda nazi enameli or water paint wena ufuna ipi color acho nje into yakhe nje ayifuna uyithola njengokubinjalo imali engaka okay mina ngucharge imali engaka
asithi dube ubhathisa ke ezokudla lezi zifela emlonyeni la uyachajwa la
ye angithi ngizomenzela igrocery uza ngenzela ilisi ngicela unithengele ukuthi lokuthi ngiyamthathela nje iprice njengoba injalo nje xa kuwukuthi R3.99 uyothola nje kuyi R3.99 bese uthi okay ngoba ngithi uthenge into ziwu-10 imali engaka sivumelane kanjalo nje mkhambe kuyosidiliva
egwanda uyafika
hayi egwanda hayi ibhebhi nje angiyithandi kodwa sengingafika mangiyithunyiwe
lo ke ngonkosikazi Phathiwe Ngwenya uMalayitsha ohlala kwele South Africa ubexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Okwamanje ke sizwe imbono yenu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp.
Hello Studio 7. Siyamuzwa uThamisi into azikhulumayo, lento azibhalayo kule njini. I'm thinking le ndoda le idlayo esikhasa. Ukuthola ireporter kobo Sadak, ureporter. Ubona nathi Sadak ngavunga ukuthi belo new kid obuthe eZimbabwe. Sikhathele nathi indoda kaThamisa lezi. So that every year we thona bechintsha ama t-shirt, bechintsha amabizo eparty, bechintshana. Sikhathele nathi indoda kaThamisa kahambe ukwenzela yibo lokho eyarale le nothi la. Sikhathele lathi ukuqinisa amabandla kithi ngapha omthwakazi, o MRP. Ungalaleli ivini amadoda angkhona omdenda silumo. Ngabantu abakhuluma into ezihlala enhliziyweni amadoda ezimini. Akhuluma into ezihlala enhliziyweni. Ndoku imiqiniso elipheleleyo sibili. Ngoba kwabothamisa ukuthi umuntu enginjini ngakhonkota phandle ukugijima uthi abanye nomngene endlini uvala umnyango. Injani ngasihambe bese zophuma ethi abenkwazi vita sozililumo okwangakhona ukukhathele nento zabothamisa lezi.
Studio 7, hello. Ya, ke sikhuza umhlola. Lo simuzo ekuthi izinduna zakithi zosekumele zibambe uhlelo kulala abantu bangaka ngemva kwalokho bese kuthiwa uselungise imali. Leyo mali wayengazange alungise ngayo iZimbabwe wayekele kubulala abantu. Khangelani manje wakhipha izipho. Akheleyo ayikho injalo kayisebenzi all over bonakala emaphepheni ebhadala abantu bonakala ebala ama dollars yaseMelika ebhadala abantu president ibale bonakala iphethe imali ngezandla sithathe president bakithi singavumi ukubuswa isipuku lesi isipuku asihambe sobhukela kiwe Zambia zinduna zakithi la kwenza khonoko sina si MRP sazoyiqala phansi
uJamisa abantu bazayilungisa ebambisane lalesadak ngoba lesadak le lokho kuyizalo izalo le nazama ukuthi kayi mezibaphe ivikelwa yiyo le ANC iANC le ilokhu kuyizana uma kungaphuma le ANC kume lamaya ama ruling party akusadakileyo isadakileyo ibe lama opposition party khona lapho kuyaphumuka kuqala khona ukuba lulu ukuthi kukhitshwe lezano ngoba lezano le ivikelwa yiwo lawo ANC so akula nto ezalunga la edlule kusesilabo abantu abathendazela ukuthi ANC le iphume manje amathuba okuthi izano la iphuma abesekhona ngoba edlule kusesila le mgurukudi yabo ANC la izano la ngeke iphumile ama opposition party angeka uvumele iZRPF lokhu ichana seZimbabwe abantu babefidwa ngamazwi abo bazokuyala lokhu izophuma lezandle ithandi ngathandi ungabala ama opposition kusadala nabonga umasenga lakho obulawa ephumule kwedekisi i-ANC lolo ngarichi buyele iyaqhubeka inaka izidingo zabantu bakhe ibanikeza izindlu zokuhlala ibanikeza 350 imali ukuthi bathenge igrosa abangasebenziyo.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318. Lezo ke yizo inombolo elingazisebenzisa nxa lifuna ukuthumela isicelo sokuthi silithumele inhlelo zethu nsuku zonke. Hayi, isikhathi kasavumi ukuthi siqhubeke sonke. Igama lami nguChris Gandhi, asidibane njalo kusasa sikhathi sing.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.